ungabuye kwezinto esihlala sikhuluma ngazo esithi nxa sikhuluma ngokuguquka komumo womkhathi i-climate change kwenza ukuthi izulu lingasani nyaka kuzayo kuvele kuhlangene kuzathi indlala sithi ukufelwa zinkomo sithi kuswela amagesi kuvele kunjalo izulu alinanga and of course kujwayeleke ukuthi e-Caribbean ngale nxa izulu lisina kuhle umfula uzenza ujwayele ugwembe ujwayele ukugcwala ngabo-May kodwa lo nyaka angiboni vele kuzayenzeka khonokho ngoba izulu kalini yikho khonokho esikhuluma ngamasina umumo womkhathi suguqukile.
Yiwaphi amanyathelo ayefanele athathwe nguhulumende ukuze kwenqatshwe lo doba lo?
Alubana njengelizwe sathi sikhuluma ngokuthi na umumo womkhathi uyaguquka saqala ukube sisenza amanye imizamo engathi nama-alternatives awe-power generation ekumele ukuthi njengelizwe ngabe siqina kakhulu ekufakeni ama-solar plant njengelizwe ayenza lokho sokuthi i-sustainable energy engabe ihulumende uinvesta khona kakhulu la i-power generation company kunje sonke iyasebenza lezakhamizi ifakele abantu ama-solar ngezikwelede ukwenzela ukuthi bangabile overload efuna ukuthi amanzi ama-generation ngale ibe nenge.
Imizamo eyenziwa ngohulumende wemsisa lolu dubo liyibona njani?
Amanye sithi uyama-license isikholela ukuthi baziphangisa ukuthi baqalise ukwenza ukugenerate amasi labo ngoba nxa sibe kungaphendi kungenzwanga njalo lo nyaka sizahlala sisenyameni.